Inengi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzikini yedolobho lakoBulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Insukwini ezidluleyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi kube le $2 uthenga, kanti ukuthi uthenge $2 the pint of milk uzatholi kuba $10.
Unkosazana Nyaradzo Marima, umphathintambo we-Royal Hotel, uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithole ukubana even ne-USD forex omithingathi yayikholisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizimusi liyehla. Isizathu esikhulisa sona sengiqeda ukusitsho samanda fisi ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi bayaprefers wenza imota ngokuthi zifast zincane, iyathola 3, 4, 5, 6 hamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamaonda fifi and abhesileyo sithikazi uyakwazi amapholisa aprotect indawo le, sekulamapholisa angorank marshal papa, la masosha angorank marshal azoprotecta indawo leya ongangokuthi asikwazi nathi singathiwathawuting la bafika bavuthi abafana bedrive bayindiza but lapaka abasondeli.
Umnumzana Innocent Sinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Akathesi i-loan down before abala mali. It's moving slow. I don't know ukuthi maybe ngcenye kuzwi holiday maybe ngcenye yarisima oro yakhotiya kunjalo.
Ukhansela ka-Ward 15 koBulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza kuhulumende lakupresident ukubana bakithi asincedise ngoba kulobu nzima, hhayi ezomnotho ngani ziyaka sebe.
Usomabhizimusi othengisa inyama koBulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe ukuthi nje lathi sisaqalisa so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokungafika nje ezisuku ngezibuyayo.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand leSouth Africa kumbe idola leMelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola leMelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli kuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola leMelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizimusi. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.